Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kwekwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi bento naleyo oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza uzathi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayingakuke konoku eliwukhulumayo uzakuswela konke konoku.
Iinhlanganiso ezizimeleyo zithi i-The Sentry igcodoza ubudlelwano bebandla le-ZANU PF amapolisa e-NCTA labantu bacatshangelwa ukuba benza inkohlakalo bebambisana lebandla elibusayo.
Yikho kwabhidlisa idemokhrasi yethu ngoba idemokhrasi yethu kayivumelele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu elibuyisayo.
Abaphikisayo badwe kuvele kusaziwa ukuba iForever Associates Zimbabwe yenza okungekho emthethweni ibambisana le-CIO kanye le-ZANU PF. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ye-The Sentry ibika ukuba iForever Associates Zimbabwe yakhankasela ibandla le-ZANU PF ngesikhathi sokhetho baphansi kwamapolisa e-NCTA, our Central Intelligence Organization kumbe CIO isebenzisa imali ongekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa yi-The Sentry luveza ukuba umsekelo wamapolisa e-NCTA la umnumzana Asha Walter Tafumane nguye okhokhela iForever Associates of Zimbabwe eyancedisa ibandla le-ZANU PF ukuze kweduselwe abavotayo ngesikhathi sokhetho. Ithi ifazi yasebenzisa imali efika izigidi ezine zamadola 4 million US dollars ongaziwa ukuba yavela ngaphi. I-The Sentry ithi okwenziwa ifazi kwadala ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe, njalo umkhokheli wefazi umnumzana Kutamsanka kodwa umkhokheli wefazi umnumzana Kutamsanka uyakuphika lokho esithi kafisi lokukhuluma ngakho lakancane. Ngathelenisanga njalo ukukhuluma lo mnumzana Tafumane labanye ukuthiwa basebenzisa ifazi ukwenzela ukunceda iZANU PF. Asizwe umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF exoxa ngodaba lolu.
Into edalisa yikhona abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi bento naleyo oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza uzathi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayingakuke konoku eliwukhulumayo uzakuswela konke konoku ngoba kakukho. So izinto zabantu apha ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezondo ethize akusebenzi kithi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi koloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kunganiphazi vele idlelana le-CIO kodwa siyoqinisweni kolithi koloko.
Well, njengoba ngisisho vele ukubana hayi ukucabangela vele awalisa umuntu vele usale ecabangela izinto ezishiyeneyo ungacabangela ukuthi umuntu ngumthakathi ucabangela ukuthi lo uyahula lwenza lokhu naloku kodwa akusikho okwenza ukuthi yona into yangona ibe iqiniso. Iqiniso yinto enobufakazi kodwa.
Ye, maza sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZANU PF izimota, iyo futhi iyanceda ukuthi iZANU PF inqobe ngoba yayisethusela abantu. Ngakho-ke akula mbuso okhululekile eZimbabwe ngenxa yalokho wena ungakubeka usithini kolo?
Ngihlala mbuza abantu mina sithi yona osowethuselwa mbani, ethethuselwa njani, esethuka ngenxa yani? Akula muntu oyethuselwa omunye. Ifazi kazange ithenge izimoto zeZANU, thina iZANU PF libandla elirongekekileyo, into zethu zonke zihlelekile, lilakho okusenza kusinike izimali.
Lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Phinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kufanele sibe kwazi nje ukuthi kulobudlelwano obukhona yikho okwabhidlisa idemokhrasi yethu, ngoba idemokhrasi yethu kayivumi vele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu elibuyisayo kube leqembu eliphikisayo. Yikho phela umthetho vele kawuvumi khonokho.
Ye, nxa sisikhangela sibili, nxa ukhuluma khonokho ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo, kambe vele isandla siphazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi eZimbabwe kube lokhetho oluqondileyo?
Isandla siphazi sangena sabhidliza, ngoba phela yikho labana ababebonakala befaka amatafuli emngcelweni we-polling stations, singazazi nje ukuthi khona ku-registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabezanu-PF. Nxa kwakwenzakala ukuthi i-ZEC yabanikeza i-voters roll, babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengasi bafanele bavote. So asoze sibe kwazi ukusebenzelana kwabo nezanu-PF kwahamba njani, kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela iZANU-PF.
Siyabona njalo ke iCentury ithi akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi, ngoba khanya ngazani idlala kubi ngemali. Wena ungabukela njani khonokho?
Akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele wodwa, ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa iqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu.
Umnumzala Rejoice Ngwenya, okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, wexoxa le Studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
UNavile Mthwangwa, indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana, uvunyelwe namuhla ngumahluleli ukuba ahlawule isibambiso sebheyili. UNavile owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni ubesedlale entilongweni amaviki amabili, kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedale le High Court umnumzana Rogers Manyangadze uvumele uNavile ukuba abhadale inkulungwane zamadola eMelika, 1000 United States dollars, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. UNavile yindodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa lonkosikazi Monica Mthwangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana. Wabotshwa lo Alice Majachani lo Simbarashe Tichingana okuthiwa babumba inkampani yokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. UNavile wethethwa njalo icala lokusebenzisa iStarlink kungela sivumelwano lohulumende. UManyangadze utshele umthethwandaba ukuba umantshi uDennis Mangosi waphambanisa ngokwalela abathathu laba ukuthi behlawule isibambiso sebail. Igqwetha likaNavile unkosikazi Josephine Sande uthe kuneziqondiso ezimbalwa ezifakwe lidale le-High Court.
Firstly was there, each of the appellants was ordered to pay $1,000.
Bonke bobathathu kumele babhadale i-$1,000 noba imali efanayo ngemali yeZiki. Kumele baye emapholiseni kabili ngeviki bengaphazamisi abafakazi bakahulumende.
Olwela ilungelo loluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi ukusobala ukuba ukubotshwa lokhu kungabe kubangelwa ngezombusazwe.
Ezokhohlwayo thina njengabantu beZimbabwe yikuba ukubotshwa lokhu kukaNavile kungabe kubangelwa ngezombusazwe. Kusobala ukuba bahlululuzana ngezombusazwe akulokunye la.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakalayo akulande bandla lakhe.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza.
Kolunye udaba, owake waba ngumcebisi webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnyarazi Gereke useza kuyela ejele ukudaba lokudlwengula umzukulu wakhe ngemva kokukhululwa ngoncwabakazi ngomnyaka ka-2021 lapho aphiwa isibambiso sebail. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sakhe esokuba akhululwe. Ayesikhweze esola ukutholakala kwakhe elecala. Wakumele avalele entulongweni okweminyaka elithumi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Langa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wakulandula ukuthi ulenjongo yokuguqula isekelo sombuso elizwe ukuze ekhalise umbuso wakhe ukwenza kwakhe izolo kuvese sobala ukuthi ngabe elayo leyo inhlonso. Lokho kwenzakale kumbuthano oqhutshwe nguMnangagwa eChikomba izolo lapho achaye khona islogan esithi uMnangagwa uzabe elokhu ekhona embusweni ngomnyaka ka-2030 loba nje leli kulihlandla lakhe lesibili futhi lokugcina elivunyelwa isekelo sombuso welizwe iconstitution. Umsekelo wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga laye ubekhona kulomkhosi kodwa kazange achaye lesi islogan. Ocubungula ezombusazwe njalo engcedi kwezokwethulwa kwemibiko uDokotela Mthulisi Madudu uthi ukwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi uMnangagwa uhlose ukuqhwalisa umbuso wakhe.
Masikubheka kahle, uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu ohlukileyo kakhulu kumgabe. Bayafanana lo mgabe. UMnangagwa usebenze kakhulu ngaphansi kwamgabe kweminyaka eminingi kusukela ngesikhathi sempi. Wasebenza ngaphansi kwakhe engulowo phethe abantu bokucupha i-CIO ngaphansi kukamgabe. Waba nguminister of finance kamgabe, waba nguminister ephethe zemithetho, wabuyiwazi waphathe obuthi. Uvele ungumuntu ofana lo mgabe ngendlela enza ngakhona njalo abona ngakhona izinto. Umehluko phakathi kwakhe lo mgabe singathi kuyizimilo zabo, singathi yi-character, kodwa izifiso zabo ziyafanana ezokubusa njalo nje. UMnangagwa yena ukuthi azangene ungene ngokuhluthu nombuso, wathi ehluthu nombuso wathi uMgabe nguyise, ilokhu emhloniphe nguyise. So kungeke kumangalise ukuthi la uyafuna ukuthi aqhubekele phambili. Akula muntu ohluthu nombuso emhlabeni okungekho emthethweni abeseyonika omunye umuntu njengemva kweminyaka engamashumi amabili singathi idemokhrasi. Ayikho le nto, kunzima ukuthi yenzakale. Ngakho-ke okwenziwa uMnangagwa lokho kwezilogani zokuthi uyabe lokho ekhona ngo-2030 kuhambelana nje lezifiso zakhe njele lenhlelo zakhe akade elazo ehluthuna umbuso. So ngokubona kwami uvele yena into akade ehlelile, uhleli nje eyiphethe ngenhliziyo yakhe langengqondo zakhe.
UChiwenga singathi laye uyawufuna yini umbuso, uyasifuna yini isikhundla sikaMnangagwa?
Ye, uChiwenga yena ngokwakhe umbuso uyawufuna. Ma ulalela ukhuluma labantu usenza lokhani singathi analysis le research, ukhuluma labantu nje abaseduzane lezinto ezenzakalayo ezikhaya. UChiwenga ngumuntu ozibona laye engena embusweni, yindoda nje ezizwayo, yindoda ethe layo ivuma ukuthi kukhitshwe uMgabe, ubevele laye ezifaka eduzane lalo umbuso.
UDokotela Mthulisi Madudu uhlaziye ezombusazwe njalo uyingcwethi kuzokwethulwa kwemibiko. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Ingxenye yempumela yokhetho lolu iveza ukuba ibandla elibusayo lilamavoti ayisilinganiso esedlula kancane amajumi amane ekhulwini 41.7%, kuthi ibandla le-Democratic Alliance liyalandela phose ngamavoti ayingxenye yalawo asetholwe yi-ANC. Elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lomnumzana Julius Malema ayalandela ngamavoti athe xaxa. Impumela le ingaphuma inje ngesonto, kutsho uba ibandla le-ANC kuzamele libambisane lamanye ukuze libumbe urhulumente. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi, incwadi ezimeleyo kwezombusazwe.
Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke i-ANC ayisiyo yodwa i-loser. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo-Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo ye eka Patricia de Lille owe good. But in major factor affected EFF, you could see kusuke kwaba le MK abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku MK okwenze ukuthi umnumzana male imali iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote
ngokubona kwakho nqa kunje uyabonile ANC dosenzima kakhulu kakhulu la so ke ukubumba uhulumende akusuzo kuhlupheni ANC yokumenti ikhulumisana labo bani
amaphatha amaningi abevele eyithayime le khona ku ANC ukuthi bazayibamba asikhangela iKZN ukuthi KZN ba likely ukuthi bazaluse bangatholi lutho iMK za former uhulumeni kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50% okuzayiforce ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze baforme uhulumeni laseGauteng kungaba njalo kule possibility yokubana kube njalo ama provinces yabo Free State labo Eastern Cape I think izazibusela yodwa even na ku national kule nkinga enkulu ukuthi iANC ayisoze ifikise i 50 plus ukuze baforme uhulumeni oba elect u president okuzabaforce ukubana bayekhulumisa na ma political parties athile siyazi ukubana iphathe njenge DA iyamthanda uRamaphosa ifuna ukubana qhubeke busa yi-option ele ANC ukuthi babuyele ku 1994 lapho kwakule coalition khona kaMandela le National Party asikhumbuzane nini ukuthi DA yi-product ye National Party so asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le DA ngoba ama policies wabo ahlukene impumalanga lentshonalanga kuzothi ke ama patterns yabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition kodwa ke lama party angaba lama demands athile for instance sikhangele iMK iMK uNomzane Jacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC njona eseselilunga le ANC kune possibility yokubana anga yabagaina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba namxotshi ku ANC kube le settlement thize kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC for instance demand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singakucoalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike iministry yefinance inikezwe udeputy president we-EFF uFloyd Sivamo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa le Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Weziphathelenele leMelika owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump otholakale elecala izolo lokuqamba amanga engwalweni zamabhizinisi akhe ukwenzela ukuvala umlomo omagwapheni wakhe uStormy Daniels ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2016 uzagwetshwa ngoNtulikazi. UTrump uthi kalacala ngakho-ke konke lokhu kuzavela ngolwezi ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli. UTrump uzancintisana lomongameli Joe Biden ngaleso sikhathi. Ulakho ukuvalelwa entolongweni kumbe ukufakelwa isigwebo esiphansi. Kusenjalo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden lomnumzana Donald Trump bathi eleMelika limele libe lwebutho eliqinileyo. UBiden uthi ibutho elikhona okwamanje libukhali kodwa uTrump uthi ibutho elikhona esasengumongameli selalulazwa nguBiden. Intethe lezindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba lolu elilethulelwe nguChris Gande.
Umongameli Joe Biden utshele abaqede ukuqeqesha izifundo zebutho esikolo se-US Military Academy ngomgqibelo ukuthi eleMelika alikaze lidinge ukuba ibutho lalo lenze okuningi kundawo eziningi ngasikhathi sinye.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians.
Si kuluma nje amabutho eleMelika aphathisa amaqhawe ele Ukraine empini yenkululeko. Amabutho ethu asebenza gadalala ebusuku lemini ehambisa izikhali ngemigwaqo ngomkhumbi langendizamchina.
Ukuzinikela lokhu kubalisa isigaba se-Middle East, kutsho uMongameli Joe Biden.
U.S. Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to people of Gaza.
Ibutho leMelika liphathise inkulungwane zabantu beGaza ngokudla likuphosa kuvela kundizamchina. Ekuhlaselweni okwenziwe ele Israel ngele Iran, sibuthanise amazwe esilobudlelwano lawo ukuvikela lokukhankaselwa kwelizwe le-Israel.
UDonald Trump yena uthi uBiden ukhokhela eleMelika kungozi esabekayo kakhulu.
Our country has been totally humiliated. And we have a corrupt, compromised president.
Silomongameli olenkohlakalo ongathembekiyo osiqondisa kumpi yomhlaba yesithathu isehluleki esingu Joe Biden.
UTrump uthi uBiden uzafaka ilizwe engozini yokuya empini lele Russia le China. Embikweni womkhankaso wakhe uthembise ukufaka ibutho leMelika kuhlelo oluvikela izithembiso zelizwe kuqala kulezamanye amazwe.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles.
Nizacela izwekazi le-Europe ukuthi lisibhadale imali yokuthenga izikhali esesizithumeze kwele-Ukraine, okuyinto emele yenzakale. Kodwa uJoe Biden uligwala futhi uyadelelwa okokuthi wesaba lokubuza.
UBiden uthi ibutho leMelika liqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lithuthukisa ezomvikela.
Defending our values by standing up to tyrants.
Ukuvikela ubuntu bethu ngokumelana nenkokheli ebusa ngochuku lokulondoloza ukuthula, sivumela ukukhululeka lombuso wentando kaZulu. Sibonga amabutho ethu, sisenza okungenziwa ngeleMelika kuphela njengelizwe elilamandla okwedlula wonke emhlabeni jikelele njalo elikhokhela ngombuso okhululekileyo.
Ugatsha lwezomvikela luthi ibutho laphansi elomkhumbi lelendizamchina lehluleka ukuqatsha amabutho ayifunakala ngomnyaka ka-2023 angabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000. UTrump uthi lokhu kwabangelwa ukuthi abantu abaningi abafuni ukungena kubutho, athi kubangelwa izinqumo ezingaqondakaliyo njalo lokuxotshwa mahlayana kwamabutho.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Ngizabuyisela isiko ebesiziqhenya ngalo njengebutho leMelika. Njalo akusoze kube lenhlelo zama-Marxist kumbe ama-Communist. Futhi sizasusa abacabanga njengama-Fascists.
Ugatsha lwezomvikela weleMelika luthi kulembangela eziningi zokuncipha kwenani labangena kubutho, ukubalisa umnotho welizwe osothuthukile waqhelisa amathuba abasakhulayo okuthola imisebenzi, njalo abasakhulayo abaziwa ngokuthi ngo-Generation Z abazalwa phakathi kweminyaka ka-1997 lo-2012 kabathembi ingatsha zikahulumende. Lolo ludaba oluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains, lethulwa yimi uChris Gande.
Okumanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika likholwa ukuthi ukuxhasana lezwekazi le-Afrika kuyalisiza njalo kumqoka kunhlelo zalo ezomvikela. Unkosikazi Molifi, umsekeli kamabhalane wogatsha olubona ngokwenzakala e-Afrika kuhulumende weMelika, usanda ukutshela inkundla ye-Congress ukuthi kuyadanisa ukubona indlela izwekazi le-Afrika elehle ngayo kumnyaka odluleyo, ikakhulu ukuqhamuka kwempi yomndeni eSudan, ukukhuphuka kokuxabana okuhlezi kusentshonalanga ye-Democratic Republic of Congo, lokuqonga kwenani labohulumende abebutho eSahel. Kufanele sizivuze ukuthi kungani lokho kusenzakala, lokuthi kufanele sitshale ngapi esilakho ukwenzela ukuthi kuphumelele. Okwakuqala, abakuzifundo zokuhlonipha intando yabaningi sebelobe ukuthi umbuso okhululekileyo uyehla emhlabeni jikelele njalo kukhuphuka owengcindezelo. lanxa kwande kuzwekazi leAfrika kuyatholakala kwamanye amazwe. Esinye sesisusa sengxabano engentshonalanga yelizwe leDRC yikubulawa kwabantu ngomnyaka ka-1994 eRwanda. Enye yembangela yokubhidlika kwabohulumende eSahel yikususwa esikhundleni kukamuyi uMuammar Gaddafi ngomnyaka ka-2011. Elemelika selisebenzisa ukuxoxisana ngendlela yokuletha ukuthula kuleso sigaba, ukutsho unkosikazi Fee. Uqhubeke wathi kulandela lokho, elemelika likhethe umnumzana Tom Perriello kwisikhundla sokuba isithunywa se-special envoy eSudan, njalo lasebenzisa ubuciko besiphathamandla sensoli unkosikazi Avril Haines ukuthi akhankasele ukuthula ngentshonalanga iDRC, njalo akhuphule ukuphathisana phakathi kweNigeria leWest Africa duze lolwandle, adinge usizo olutholakala kusivumelwano seGlobal Fragility Act. Ukwezomnotho, ilizwe leMelika liyakhuphula inhlelo zalo lezwekazi leAfrika, kutsho unkosikazi Fee. Ugcizelele wathi sesiqhube inhlelo ezifika kumadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-15 billion, njalo saziselokhu emhlanganweni we-US Business Summit samemezela lamanye amabhiliyoni amabili amadola avela kunhlelo zikahulumende weMelika ezokutshala imali lezomnotho welizwe. Siyasiza kwezomvikela eSomalia leKenya ukwenqabela i-Al-Shabaab leNigeria ukulwisana le-ISIS leBoko Haram, kutsho unkosikazi Fee. Yithi esiphathisa ngoncedo olwedlula abanye. Okokugcina, elemelika liza qhubeka liphathisana labantu beAfrika ukwenqabela ababalwisayo bevela kwamanye amazwe, imbiko engasoqiniso, inkohlakalo lokungenela kweRussia leChina. Ilizwe leMelika lihlezi lizimisele ukuxhasana lezwekazi leAfrika ukulwisana lazo zonke lezi ingxaki.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday isiliveki lomculi ukamasikandi ocathulayo obizwa ngokuthi nguPrizuzu, intokazi idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe amasingi ayo amatsha kungxoxo yenze lo ntukameni emgomo weStudio 7.
Sanimunani njani ngo Precious wakwaSibanda. Ngizalwa ePlumtree esigabeni sakho makhulela, and then igama lami nomculo nginguPrezuzu. Kusho ukucula ngiqale last year August.
Thenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami kwamanje isiku only iYouTube, angakazifaki online. Ngitholakala kakhulu kuTikTok, kuTikTok ngingupraise, ngibe ngitholakale futhi ipage lami kuFacebook ngingupraise, ngibe ngitholakale futhi kuInstagram, ngiyatholakala kuzo zonke indawo.
Ubatshiyela waphamazi abalandeli?
Abalandeli ngisikubalandeli ngiyabathanda kakhulu, njengoba ngitshengisa uthando olungaka behlale njalo bengithanda. Umuntu ongidingayo inamba zami zithi 081 574 2370 081-574-2370 or 081-574-2370. Inamba zamles also be anything or for more information about my music. So unangitula lapa, yeah, nyabo.
South Africa. Olubalisa njengoba lo mthembo sithemba uKeeps Dube lilale.